Ay, 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 lo compela, ay, ay, machabe Zulu, kuchukuti nyabonga ukuba khona lapha emsakazweni njengoba ngikhuluma nje. Hey, ay, kubhokile sibili okuyizinto kwakhona, noma nje ngingazanga ngiyendawo kodwa ngikhona sikhangele. Ay, izifuyo ziphelile, sebetshontsha lasemini, batshontsha la ngezibhamu, bavele ilizwe likuthekile sibili, bahamba sibili khonale. Bayabamba abantu bathola lamadonki, babuya lamadonki sibili amaningi, abanye bathola abo kuthi ukuthi lapha vele iwadi 10 lapha sithwele nzima ngawo amasela, amasela aphuma komtshina, umtshina kusetsholotsho laphana, ma uyeqako bodubhute usiye emgodi masini, uyabe usufika khona indawo kuthiwa kusemtshina ebhuzwini, bacathe khona phana. Abantu bakhona izigebengu ezinzima sibili, dungamini sithwele nzima sibili ngakhona lokho.
Ungathi kubhahile kakhulu yini ukuntshontshwa kwezifuyo khona ngapho?
Hayi, kunzima, ziyatshontshwa sibili kathesi ke, futhi sekutshontshwa sekuyikuthatha. Ziyatshontshwa inkomo, yonke into, odonki, avele akula nto engatshontshwayo khona la. Kuyatshontshwa sibili okunye okumangazayo, sesiswele lokuthi plani bani engayenziwa, lokuthi uhulumende angayenza njani, ngoba ukuthi sibambe umthetho ngezandla mbona ngathi kungafa lo muntu. So into yakhona mpela sizama ukukhulumisana labo uhulumende ukuthi into esihlupha yiyo lo mkhuhlane i-corona. Labo sebethatha advantage nge-corona, ngoba baya bekwazi ukuthi ngama-6 o'clock siyaba sesilele ezindlini asivuki, bona babe sebebhizi. Avele bazithatha khonapha emahlangeni, bangena sibili bevela khonale beqa isidaka sonke, bebuya beqa umgwaqo kombimba, bengena emasimini ethu betshontsha, beze betshontshe zebhamba zihingwe konke khonapha, ngoba inkomo ziyaba zihlangene lamadonki khona lapha emasimini, ngoba amasimi ethu ahlangene. Siyavuka sibona ngemzila kuphela, and abantu bakhona izigebenga kodwa-ke hhayi, siyaplana lathi ukuthi singayenze njani ubugebenga bakhona, but ezilonge uhulumente angasisekela, hhayi sizaba le plani enkomo.